Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanono kawande obesipha indaba zolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesithathu mhlazi ku 25 zibandlela 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, iqula elilungiselela ukuphenduka kwezizalwane zeZimbabwe ekhaya zivela kwele South Africa ngonhlangula mhla kuphela ukusebenza amapermits azo lethekelele umngcele weBait Bridge izolo ukuyahlola umumo.
Umuntu bengacabanga ukuthi iqulo elinjalo kumele ngabe selafika nakuzizalwane ezingapha lizwisise vele ukuthi bangaki, banjani, bangobani abafuna ukubuyela.
Lamuhla kuhlelo lwethu lwendaba eziphathelane lokhetho, isiphathamandla sebandla le-MRP sithi uhlelo lwemingcele yokuvota lwe-delimitation lujonge ukunciphisa izigaba zemathebheleleni.
Khangela ukuthi iBulawayo bayenzeni, ama constituencies were reconfigured alemphupho wonke alemphupho ama constituencies emathebeleleni siyambe mangwe lemathobo mangwe bayibambanisa iGwanda Central Rechitawu kwenzakala emathebeleleni.
Kodwa abezana PF bathi impela iZEC yenza amaphutha kulelo hlelo, kodwa akusamelanga kukhalalwe njengomuntu olahla amanzi okugezisa umntwana ndawonye lomntwana wakhona.
Laba abamthwakazi okukuthi kutabona bafuna ukwenza i-mass action, hayi ikuphupha. Silesifiso sokuthi ukuphupha kwabo kuphelele ekulaleni kwabo. Akula muntu wenza i-mass action ngenxa ye-document elezeki.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Iqula elakhethwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi lilungiselele ukuphenduka kwezizalwane zeZimbabwe ekhaya zivela kwele South Africa ngonhlangula mhla kuphela umsebenzi amapermits azo lethekelele umngcele weBait Bridge izolo ukuyahlola ukuthi umumo ulungele ukwamukela abantu laba na abafika phose inkulungwane ezingamakhulu amabili 178,000. Unobhala wogatsha lwezokwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana wazise enkundleni yokuxhumana eTwitter ukuthi iqula leli beliyehlola njalo lesimo somvikela. Inkulungwane lenkulungwane zezizalwane zeZimbabwe ziqoqa ukuphenduka ekhaya ngoba uhulumende wele South Africa esithi kasoze avuselele ama-permits. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesikhulumeli senhlanganiso emela izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa eZimbabwe Community in South Africa umnumzana Bongani Mkhwananzi ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Kungabe kuyinto enhle le, nakhona nje ngiyaqala ukuza ukuthi sekule iqula lelo lenza lawo malungiselelo. Umuntu bengacabanga ukuthi iqula elinjalo kumele ngabe selafika nakuzizalwane ezingapha lizwisise vele ukuthi bangaki, banjani, bangobani abafuna ukubuyela. Kodwa-ke asingeke sikusole lokhu ukuthi iqula seliqalile ukwenza amalungiselelo likhangekhangele kona eBait Bridge Border Post ukuthi kuyongeneka kanjani. Siyakwamukela kakhulu lokho.
Abantu khona ngapho abakhangelelwe ukuphelelwa ngamaphepha bathi bayaphenduka ngobuningi yini baqoqana?
Abantu thina masibezwa uyavezwa nje ukuthi bona basaselethemba lokuthi kukhona okuzoyenzeka, ikakhulu abantu bakhangelele ukuthi mhlawumbe i-court case le afakwayo zinhlangano ezinkluda i-Helen Suzman mhlawumbe ingaletha some sort of relief, ngoba abantu uma bekukhangele ngomnotho waseZimbabwe abakuboni ukuthi kungabe kuzosebenzeka uma beqhubeka besiye ekhaya. Kodwa-ke isikhathi sesigijimile kakhulu, nakhona nje abantu singababoni be-aplaya kakhulu, kusho ukuthi abanye nje sebezitshele ukuthi come what may yikho lokho kuzoba khona. So si-expect ukuthi vele bazaba khona abantu abazodinga ukurepatriatwa. Ngike ngakhulumisana nomunye umama lapho weyinhlangano yabomama ngama migrants lapha ekhuluma ngokuthi sebasondela kakhulu eminyangweni eminingi abalitholi uncedo oluzwakalayo ukuthi i-repatriation izokwenziwa kanjani. And manje masisizwa kule qula likahulumende seliqalile amalungiselelo lawo, kuyinto enhle kakhulu ngoba nathi sesake saqonda abantu abanjenge-International Organization for Migration, IOM, i-organi ye-United Nations, sizama ukuxoxisana ngalokho ukuthi i-repatriation izoba njani. Siyakunanzelela thina ukuthi South Africa iya kuma-elections nayo kulo unyaka olandelayo, njalo imoya iphezulu, abantu bakhahlamezekile kakhulu, kuyacaca la manje emaklinika lapho abantu baxothwa sekunzima mpela. So kungaba kuhle mpela ukuthi uhulumende nezinhlangano sibambisane, sibumbane, sisakheni uhlelo oluphilayo mpela lokuthi i-repatriation yabantu nemchaqana yabo izohanjiswa kanjani.
Ukungaba lesidingo yini Mkhwananzi sokuthi lelo qula likamongameli Mnangagwa lize khona ngapho eNingizimu Afrika lize khuluma labantu?
Vele kumqoka ngoba angazi ukuthi phela imali lingayenza lona amalungiselelo aziwa yilo abantu abayibo aba-affected lingabathintanga, liyabe lithi liwenzela bani futhi liyabe lizwisisani. Ngoba okunye okuhluphayo ngezinye iy'ngata zikahulumende ziyathanda uku-prescribe ama-solution ebantwini zingabazwisisanga, kugcina kungasabi nomphumelo oncedisa abantu. Kumele ngabe bayeza kwenziwe even a-workshop and understanding ukuthi i-repatriation vele normal ihamba kanje, what are the waivers ezizophiwa abantu. Ngoba abantu abaningi bayethukile abakwazi. Kunjenje umthetho ungabe usithi wena ma ulemota ingangena mhlawumbe le-state duty free kuthiwe mebhinge eyodwa, kodwa mhlawumbe kuthiwe kumele ngabe i-certain month old or ye-old whatever okuthiwo, wena uthole ukuthi vele athi ungakazi uthenga imota kodwa usuzothola okuyi-provident fund wakho nxa uthi usu-resigna ufuna ukuthenga imota or ufuna ukuthenga some inputs or whatever ufuna ukuhambisa ekhaya. Kumele u-explainelwe in time kwenzela ukuthi nawe understand, nawe u-explain ama-constraints akho.
Lo-ke ngumnumzana Bongani Mkhwananzi, isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa. Ubexoxa ecingweni lo Ntungameli Nkomo, Studio 7 eseJohannesburg.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele nkulu.
Asambeni madoda siyovota,
madoda siyovota, sivotele
nkulu. Lamuhla kuhlelo lwethu lwendaba eziphathelane lokhetho, isiphathamandla se-MRP sithi uhlelo lwemingcele yokhetho olwe-delimitation lujonge ukunciphisa izigaba zeMatepeleland. Amabandla phose wonke ayakhonona ngohlelo lwe-delimitation lolu. Ukhona umlandeli webandla lezano PF osekhwezelo ludaba emthethwandaba esithi kumele ugwalo lwe-ZEC lungemukelwa ngoba amakomishina ayisikhombisa awalusayinanga lolu gwalo, okutsho ukuthi umthetho wephulwa ngoba kumele kusayinwe yiwo wonke amakomishina e-ZEC ayithoba munwe munye. Umthethwandaba wahala ukuthonisa lolu daba ngesiphangiphangi. Osaphethe isikhundla somgcinisihlalo wogatsha lwabatsha kumandla le-MRP umnumzana Mudenda Chilumbo utshele iStudio 7 ukuthi abalwamukeli lolu gwalo olusayinwe ngumongameli Mnangagwa ngomvulo walubuyisela ku-ZEC.
Ngiyabonga baba Chris Gande Kwalumba kapha. Endabeni ye-delimitation, i-report ekhitshwe yi-ZEC, thina njengemthwakazi Republic Party asila anything esi-accepta. Experts has spoken, professionals has spoken, church leaders has spoken, political parties has spoken. Matevereland is a big loss if we can allow this report to be made, to be the final, I mean. Khangela ukuthi ibulawayo bayenzeni. Ama-consequences were configured alemtupu ama constituencies ze Matabeleland siambe mangwe le mathobo mangwe bayibambanisa iGwanda Central lechitawu kwenzakala eMatabeleland. Thina zithi this is a flawed process, ayila credibility to decide impilo zabantu ziqakatheke kakhulu. Ama resources ayaphela ngawethu. So thina we are not going to accept that nxa kuyukuthi bazayenza ngenkani njengoba becommanda i-2/3 majority in parliament. Thina we are going to call for a mass action as iMthwakazi Republic Party. across three provinces esilazo Matebeleni North, Matebeleni South, Lebulawayo Metropolitan.
Kodwa ibandla leZANU-PF lalo lithi alisuthiseki ngohlelo lolu. Lithini lina ngalokho?
Siyakwazi abaqalisa ukwenza lokhu, that is what we call management of public perception. Abantu abamanejwayo ngabantu. ZANU-PF knows very well ukuthi election irigwa njani. They rig the process such as of this nature. So in the event we allow them to go ahead with this flawed process, AKP report lay, what it means is baza change le paipi. Njengoba vele 2/3 majority parliament, abantu laba bale potential yokuchinja ibhayibhi ukuthi amen. If we are not going to be so much careful, we need to be careful. We are fighting a system that is much corrugated. So as soon as you are getting it in a mass action.
Alo ke ngumnumzana Mudenda Chilumbo osaphethe isikhundla somgcinisihlalo ogatsha lwabatsha kubandla le-MRP. Njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi, sixoxele siphathamandla sebandla leZANU-PF umnumzana Kudakwashe Munsaka ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Yebo nje ukhulumile okunye okuba liqiniso, kodwa okunye ucine sephambanisa ngoba usefaka i-tribalism ukuthi iye phambili. Ngokubona kwami omunye umbono yakhe i-valid ngempela. Kuqala abaningi nge-delimitation exercise izekhi ayenzanga ngendlela kade sikhayelele engayo ilizwe lonke. Lokho nje kuvama ngoba umsebenzi wakhona asazi nto ubabayandele labo benze imistake lapha lalaphayana. Kodwa akutsho ukuthi benze ema-tabelele nto kuphela, hhayi nelizwe lonke. It's not like ukuthi kuthiwa Bulawayo ma-tabelele in South and North, bengafaka ukuthi kube yi-tribal. Labantu abayokogudu labo balokunye kwabo okukhala abakhala ngakho, abaseharare balokwabo abakhala ngakho, abasendaweni ezijeniyo emashonaland balokwabo abakhala ngakho. Lathi sinje abantu bebhinga siyakhala, sitshona sikhala e-delimitation sikhuluma ukuthi why ibhinga ingaphiwa ama-constituents amathathu. Yona ilabantu abaregistreye abakwana more than 81,000, abantu abakwanisa ukuthi bebe ngama-constituents amathathu but ayiphiwa. Siyakhala nje lathi njengebhinga, kodwa ngasikhala sifakanga i-tribal yokuthi thina ngoba singamadonga sikhala ngokuthi izekhi nje iphambanise i-exercise yabo ilizwe lonke. Kunjalo nje sesikhangelele ukubana ama-recommendation avele ku-parliament bewa-implimente njengokupromisa kwabo, bengayi-implimenta njengokuthembisa kwabo, hhayi kuyabe kungcono ngoba kula lapha i-process enje izathabisa wonke umuntu. Kulalaba abazathaba, kulabanye laba abazazonda. Kodwa ngokubona nge-wisdom ye-parliament lokho asebebanikele ukuthi belungisise, ngibona kuyinto ezaba mnandi ezenza ukuthi wonke umuntu ethabe. So yindaba enzakalayo. So ngingathi nje mina okuqakathekileyo engakutshengela ubaba uMdenda ukuthi akamelele i-outcome, i-final document evela kuzekhi. I-document eyabe silama-recommendation omongameli welizwe ubaba uMnangagwa. I-document elama-recommendation e-ad-hoc committee e-parliament, i-committee yokubana ibe ngelaZANU-PF kuphela, ibe le-CCC, ibe le-MDC, ibe lo representative wabo chief njalo. I-committee ekade ilamadonga, ilamandebele, ilamashona, njalo njalo. So i-committee esikhangelele ukuthi hhayi iza iyasinika ama-recommendation okuthi kube ngcono ku-report eyezekhi. So hhayi laba abamthwakazi okuthi kuthiwa bona bafuna ukwenza i-mass action, hhayi ikuphupha. Isilesifiso sokuthi ukuphupha kwabo kuphelele ekulaleni kwabo. Akula muntu oyenza i-mass action ngenxa ye-document elezekhi. Ikukhuluma nje okwemuntu ocazekayo nje ukuthi abalaleli bethi hayi ukhulume ama-points avalid, kodwa hayi umuntu nje olesigwinqa emlonyweni. Akula mass action esiyikhangeleleyo, i-process eyenzakaleyo ezekhi ngabe bambasile labo, kodwa bazamile ukwenza umsebenzi wabo. Siyabonga.
Hayi lathi siyabonga mnumzana Kudakwashe Munsaka isiphathamandla sebandla leZANU-PF obekhuluma ecingweni leStudio 7 esebhinga. Lokhu sikudaba lwezokhetho. Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa izolo besemthethwandaba eHarare ezoseka amalunga ebandla lakhe angama-26 abotshwa ngomgqibelo eBudiriro eHarare. uChamisa uthi ukubotshwa kwabantu laba kutshengisa ukuthi ibandla leZANU PF litshaywa luvalo njalo seliphelelwe. Inyosi ezilolujuyizo yizo ezilumayo ngalokho kumele amalunga la abekezele, kutsho uChamisa. Kesizwe amazwi akhe.
Sirikuiti guys, kupererwa kwa munangagwa tsaga utane mugate ino kuti hauwanikwe mugate ka ndosaka makuona gonda shaya niyo rinokumba nemarara ndosaka vakungonocherecha abata kunonga unononga madhara aito zviraramira achipamba street kubudiriro instead yekuti vanhu vasomudzirwa vanhu vanokanganiswa izvo zvinoratidza kupererwa. Asika, sinora kuzvakunopera, ndinoziva kuti makata anoshura matero. So tatitaura vana sikala, vese vanachibaya, vese vari kutambudzwa, vatungamiri vedu vana machingauta. Simbai, hakuna chinouya nyore, nyuchi dzinoruma ndodzine uchi. Zvingarema, zvingaoma asi makata anoshura matero.
Lawo ke ngamazwi omkhokheli webandla leCCC, umnumzana Nelson Chamisa.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkundla.
Asambeni madoda
siyovota, sivotele inkundla.
Asambeni thina kwedagi.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu beinternet lezimlife.com lilodaba lokuthi owayelipholisa uJason Muvevi owabotshelwa ukubulala abantu abathathu sokuthiwa nguye owabulala omunye njalo umuntu osihlanu othiwa nguNyarai Round. Leli phephandaba lithi owabotshelwa ukubulala uRound uNyasha Yusen usezakhululwa ngemva kwenyanga ezintathu evalelwe. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usefikile kwele Senegal lapho akhangelelwe ukungena umhlangano wezokudla weDakar Feed Africa Summit. Umnangagwa ukhatshwe ngabaphathi ntambo abambalwa leziphathamandla zikahulumende ezingaqanjwanga inani lazo. Okwamanje singilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Vuka Mthokazi Vuka, siyabingelela okhulumayo uDJ Lamba. Sihalalisela omalayija abasihlukumeza noMnangagwa. Ngoba befisa vele ukuthi nesihlale emazweni ukuze bekwazi ukulayija izinto zethu. Ngapha silwa noSatan, silwa lenja ezalele endlini, bona bayithatha bayifaka endlini. Kungasokuthukana nje lokhu kubaxwayisa ukuthi into abayenzayo umalayija iyayangisa. Mnangagwa lapha khona ujabulile, uyabona ukuthi abantu basesindlebeleni kabayazi into abayifunayo. Abayazi into abayifunayo abantu basesindlebeleni. Thina esiseleyo sithi vuka Mthokazi Vuka, hotelani MRP lizokhululeka lizodla uluju, lizodla cha, konke liyabe likudinga leyo silukuthola eduze. Khathesi abantu bayakhe izindlu azilalutho phakathi, angazi into eliyifunayo emashonini yini, lichiya imbali yakini libalekele embali embalini zabanye abantu. Hayi, kuyayavisa into yakithi. Ma uthi into yakithi impela iyayavisa. Omalayitsha kuba yibo abaseka imithwakazi beqinise imithwakazi, kube yibo ababhala ilizwi lemithwakazi belihambise ebazalini. Hayi, sidangele impela.
Ngibingelele njalo kustudio 7, lingabe linjani lonke basakazi. Ngijabula ngoba ikhona enye indoda nayo esivezile lokhu lami engikucabangayo. Ngabantu labo kuthiwa nguBongani Mkhwanazi lalowo kuthiwa nguMabhena lowo. Lama bantu laba ngihlala ngizibuza ngabe ukuthi kathi bamele baphi abantu baseZimbabwe, ngoba uma bekhuluma sangathi ba-against abantu baseZimbabwe. Enye indoda sikuvezile lapho kumsakazi kapi libela abantu baseZimbabwe kuphi libamela ngokwenzani ngicabanga ukuthi lina lani ngilingabanye abantu eliziporoli zedudula ngoba into eliyikhuluma yayizwakali ummela kanjani abantu kuyiwe be against bona uthatha izinto ozithatha kuma social media ube suzisebenzisa futhi ukuba against laba abantu othi bamele mina lapha eGoli ngifike lami ngo-1989 angaze ngizwe ukuthi sokuthiwa kulabantu abamele iZimbabwe community lokho elikukhulumayo limele yiphi abaphi abantu baseZimbabwe kanti hayi into enayizwakali bafowethu
sabonani kustudio 7 sabonani kustudio 7 yadingendela basakazwa kastudio 7 lonke ngithanda lonke oprofesi Jeremiah baqala ngabo 2000 khonale soke salalele lalamhla uChris Gandhi wonke nje ngelikambe ngamabizo nizembiqeda abomntu ngamiri inkomo hayi kwastudio 7 ake lifunde irekhodi yami ngeke ngizizwe lami ngikhuluma kule nyanga engayifaka last week lapha ngizwe khuluma ngesihlalo kanti bona abantu bezanu PF loba bethi sahlala sikhala njalo bona njengoba bevimbe amalokhuza amarali bathi ukuthi ilokhuza iTCC iwenze ngapi abantu bakhona bangezinhlamba baphuma babophanje mahlayana benze lokho lokho abakufunayo lethi hey kubotshwa abantu abangamahlongandlebe bathi nxa usenza umhlangano ulihlongandlebe bona bezanu bezimhlangano bangamahlongandlebe yini indawo bengabotshwa ngabotshwa abahlongandlebe babenzeni wababezama ukuinfoma abantu babo ukuthi kumele senze so lathi sikhona ukunqoba kulolu khetho oluzayo base abuse kakhulu abantu bezanu PF ngele umnanga kumbuso wakhe ule abuse umnanga kwe ngo-82-83 wathi ubikukura unde emandebeleni mina ngiwe emandebeleni waselupane mafu wathumika ground uanti wamatela abantwana bayi 12 uthe sesiya kufa anti labantwana bayi 5 i7 yahle yabulawa kuground same day ababili babulawa esitolo nesesitolo esinye ababili labo babulawa same day 7 kathi sinabathi sabantu bethu bazamuke eBotswana silomntwana oselunye inyoka khona pha elikuze emabuli ulunye inyoka wafa so kuyemsebenzi yakhe mina kakho ukuthi ngoba izana ayinamsebenzi abantwana bazaphila njani cela ke lizame sibili mina angikwazi ukuthi athatha kungenziwa njani azinyenza njalo la United Nations ngisibone ngoba ukuthi ama election a runwa yibo hayi ngoba into yabo lezeki into eyana akona into engahamba la unless kube labanye nje abantu abayibo abaza ukuzoba amalokhu zabo ama election la besides lokhu kwafanele ukuthi sidlalise ama vote ethu kuzani PF
sibingelele emsakazweni sibonge kakhulu ngomsebenzi omuhle sibingelele labalaleli bomsakazo umbuzo wami usekutheni namhlanje njengoba siya ku election manje izano PF le government yakhona yonke yona le ekholwa ngumnanga bakhanya ngani abafuni ukuthi kube le free and fair election ngoba bakhanya bayethukile kakhulu besesaba i-TCC ngoba babona ukuthi i-TCC isentandeni yeningi abantu bonke sebevolti yiwe ngaba le hope ukuthi mhlawumbe ngakhula leli lizwe since 1980 beyikhandela ukuhlupheka iZimbabwe ikhandwa yibo Mgabe labomnangagwa besiba lokuchukumbu sochuku okubulala ukuvimbezela ukuthi umuntu ongaboni ngasolinye laye kumele bamginathele ehlale ejele afele khona noma bembulale nje ephila so umbuzo wami sekutheni ke ma bengabuyela bebuse ngenkanje wavele bebusa ngenkanje ilizwe leli bafuna ukulenzani bafuna ukwenzelana amazimbabweni zonke lawa agcwele emazweni amanye lawo mazwe angasafunekiwo njengabo-South Africa ukuthi amazimbabweni ala e-South Africa la manye njako amanye amazwe bona ma bethatha umbuso lonyaka futhi enye i-5 years bafuna ukwenzani babenzeleni amazimbabweni ahlukumezeke kangaka umhlaba wonke la mazimbabweni lawo akhona ekhaya njengamanje adlala ukuhlupheka imisebenzi ingekho imithi ezibhedlela ingekho impilo nje yomuntu ingekho amanzi besehlula la kugubha amadamu since 1980 u-Ian Smith wayegubhe nje amadamu amancano ongoncema damu lokhuyana kuze kube namanje ebhekele usmith ukuthi kule population yabantu abancane abantu sebebaningi bengaka izanu PF kamnangakwa igubhe liphi idamu lokuthi abantu bekwazi ukuphuza amanzi so mna ngibabuza nje umbuzo owodwa beyizanu bafuna ukulenzani leli lizwe njengoba 40 ezibehlulekile plus sebezilabo sebegugile basafunde nge 5 years benzeni ngayo yini bangakela amazimbabweni eziyele kuvote ekhululeke ma bengasayifuni izani bebayeke baphume befake umuntu abamthandayo ozaba namandla okukhulula amazimbabwe abisele isithuzi samazimbabweni waye bengakwenzi lokho siyabonga khulumayo ngosidu
salibonani Studio 7 nalibingelela lonke mina umaganyana mina mphendula le indaba yokuthi abantu banatha intshengu kwakhona kubuntshengu sivile banathi njengu kodwa ngathi injengule ilungiswa ngapha anti vele into yonke isezimbodleni yabhala ukuthi ilungiswa yile company akuye botshona leyo I company edengisa injengo eyiyo ephambanisa umhlaba wonke akubotshona leyo I company kungani kathi lokubusopho ukubutwa abantu kungavulayo kungavulayo ikhanda anti nyoka vele cha ekhanda kubotshwa umsila wenyoka kathi ngiyakubuza kubotshwa umsila wenyoka ngokuthi ikhanda
Lawa ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, umnotho welemelika ubikwa ulokhu uqina kulandela ukuvuthuzwa kwawo lubhubhane lwe-COVID-19. Sikhuluma nje umnotho welizwe udale imisebenzi edlula izigidi ezine lengxenye 4.5 million ngomnyaka odluleyo. Leli linani elikhulu okungakaze kubonakale welizweni le-Emelika. Kambe inhlelo zikamongameli Biden zokuvuselela umnotho welizwe ziyasebenza na? Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazo welemelika umnumzana Rafael Mthombeni.
Nxa sikhangela ngomnotho weMelika, ungumnotho okhanya ngathi ungumnotho ovukileyo, ikakhulu nxa sikhuluma ngegcikwana le-corona kuze fika khathesi. Ngoba lezakhumbula ukuthi ngegcikwane le-corona elika-2020, kwama yonke into eyenza i-economy ibe i-economy, yema yathi nsiri. So ke kuthe kungena ke uBiden, waqala ngento eyayihlupha ukuthi khona abantu bahlatshwe amajetseni ukwenzela ukuthi nxa sebehlatshiwe banelise ukuya emsebenzini. Bahlatshwa kwama-million zona lana owakhumbulayo ba. Kwenza ukuthi ngenxa yokuhlatshwa kwabantu kube ngcono ukwesaba, kube ngcono ukuhlangana kwabantu, kube ngcono ukuqala lokuvulwa kwezikolo lama-companies. Yikho ke i-economy ibiloko intsheza ke khonapho kusukela khonapho kuze kube namhla. Mbona ngathi into eyaphambanisa i-economy ye-America yimpile e-Russia le-Ukraine. Ngoba leyo mpi ihlasele umhlaba wonke, inyikinyise umhlaba wonke ukuthi lakhona lapha eMelika kuyithintile kakhulu nxa ukhangela intengo yezinto yakhwela. Yikho kwenzakalayo lapho. Kodwa ke nxa ukhangela ilokhu intsheza nje ayikangeni ku-recession, iphakathi laphakathi nje. Njalo kuyakhanya abantu bayaqhatshwa kakhulu ngoba indawo eziningi ziswela abantu bokusebenza. Ngiyaze nje ngikhumbule ukuthi ngabe abantu bonke laba abangasebenzi abeZimbabwe, umuntu abalayitshe abalete lapha bavuke besebenze ekuseni, bonke abantu bona labo bangasebenza ama-million zonke lawo. Ngoba lapha kusweleka abantu bokusebenza umsebenzi ukho.
Yena umongameli Joe Biden umbona elokhu engumuntu oyenelisayo na ukuvuselela umnotho welizwe leMelika.
Nxa singakhangela ngaye umongameli okwakhathesi wenza kuhle kakhulu. Ningazi nje uba sekungene ama-Republicans ukuthi athathe i-House ngapha ngaphansi ukuthi sebezamqobotsha ezintweni zakhe abefisa ukuthi azenze ngoba bona sebeyi-majority.
Lo-ke ngumnumzana Rafael Mthombeni olandela izombusazwe welemelika ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Texas khonapha kwelemelika. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Iqula elilungiselela ukuphenduka kwezizalwane zeZimbabwe ekhaya zivela kwele South Africa ngonhlangula lapho okuzaphela khona ama-permits azo lethekelele umngcele we-Bate Bridge izolo ukuyahlola umumo. Kuhlelo lwethu lwendaba eziphathelane lokhetho lamhlanje besixoxa lesiphathamandla sebandla le-MRP kunye leseZANU-PF. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com. Olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lamhlanje ntambama ngo 7:30.